Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 May 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ingxaki esihlasele ukhetho lwama primaries izikhubeko nje kuphela ezitshengisa intando kaZulu ekubandla leZanu PF. Ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurawundi bathi ngeke baphatheke ekhethweni kungakabi lokuxolelana elizweni.
Ngikhetha bani? Ngikhetha umuntu owabulala abazali bami ukuthi kaqhubekele phambili ejabula, ngihambe mbe ngiyeralini ngiyokwenza izilogan. Hayi.
Abanye besiya emasimini omumbu, abanye sebeza kuba besiya emasimini ensango. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ingxaki esihlasele ukhetho lwama primaries izikhubeko nje kuphela ezitshengisa intando kaZulu ekubandla leZanu PF. Umnangagwa uthi ibandla lakhe lizanqoba okubanzi. Embikweni awethule izolo, uMnangagwa uthe ukhetho lwama primaries lolu lutshengisa mgceke ukuthi leli bandla liseqinisweni lokuthi kwenziwe intando kaZulu. Kunjalo nje iziphathamandla zebandla leZanu PF ezimbalwa ezansi emaNdebeleni kubikwa sezinqotshiwe kukhetho lokudinga labo abazamela leli bandla kukhetho oluzayo. Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni uMnumzana Abednego Ncube kanye lomntanakhe u-Emmanuel Ncube banqotshwe kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uncube unqotshwe ngunozindaba odumileyo uMphile Marupi ngamavoti afika phose ekhulu eGwanda South, okutsho ukuthi uMarupi nguyosezamela iZanu PF kukhetho lwabameli bedalela ephalamende. Umntakancubu Emmanuel wabencintisana losodolobho yeGwanda uMnumzana Knowledge Ndlovu kukhetho lomakhansila kuward 3 layo unqotshiwe. UMnumzana Wilson Dube ukhansila kuward 8 edolobheni leGwanda ngaseke kubuyela kumansipala ngemva kokuba laye enqotshiwe. UDube nguye yedwa kumakhansila esikhombisa awezanu PF edolobheni leGwanda olahlekele isihlalo sakhe, kodwa isiyomuli yakuncube kuphela ekhala ezimathonsi. Insiza South uMnumzana Malaki Nkomo laye kubikwa inqotshwe nguMnumzana Spears Thole, kude Insiza North uMnumzana Andrew Langa laye kubikwa elakho ukutshonelwa lilanga kweze ephalamende ngoba ethwaliswe amagabha avuzayo uMnumzana Faraita Ruwinga. Ukhetho lwe-Insiza North luqale izolo ngemva kokuba abalandeli bakataRuwinga betshengisele ngensonto bekhonona ngokuthi ibizo lakhe belingekho kuluhlu lwalabo abavotelwayo ama-ballot papers. UMnumzana Madodana Sibanda, ummeli weGwanda North edalele ephalamende, unqobile njalo kukhetho loba nje abalandeli bakamnumzana Lungisani Ncube bekhonone kabanzi ngokweqiwa kwebizo lakhe kuma-ballot papers. Ummeli wedolobho leGwanda edalele ephalamende uMnumzana Edson Gumbo ubekhokhela ngesikhathi sisiya emoyeni lapho ancintisana khona labomnumzana Jaffet Dube kanye noTrinos Nkomo. Ukubalwa kwamavota okhetho labafuna ukuncintisa isikhundla sozamela eGwanda edalele Senate lakho kuqhubekela phambili lapho amakhosikazi uMajarini Khumalo, uReni Gibi, u-Alma Mkhwebu noPriscilla Mthombeni abancikilana khona. Bedbridge, eMatobo, eBulilima kanye leMangwe ukubalwa kwamavoti kubikwa kuqhubekela phambili njalo impumelo yokhetho ikhangelelwe lamhlanje. Kube le ngxaki ezimbalwa kukhetho lwama-primary awezanu PF elizweni lonke jikelele njalo kwezinye iindawo zelizwe kubikwa kuqhamuke odlakela kubangwa izikhundla. Ngimu Albert Ncube, wendaba ze Studio 7, emajawondeni egwanda.
Ababulawela izihlobo ngesikhathi seGugu Round bathi ngeke baphatheke ekhethweni kungakabi lokuxolelana elizweni. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkosazana Tracy Sibanda uzalwa eCholocho kathesi osengumama omuzi ube intombazane esafinyela esihlathini ngesikhathi iviyo le-5th Brigade lithunywa ukuyathanyela ingcekeza kwelemandebeleni. Okuluhlelo lwachiya abantu abafika ezinkulungwane ezingamachumi amabili bebulewe iningi labo kungabantu kwazana. Yena ke akafuna ukuzwa ngokhetho ngoba esithi yena le inkululeko eyaletha ilungelo lokuvota yiyo futhi eyaletha ibutho elabulala ngesihluku uyise abafowabo labazukulu befela nje ukuthi ngamandebele. Uthi lakhathi esimfanekiso ezindlu zisitsha abantu behlaba imikhosi phakathi abaphumayo begqediswa ngemibhobho langemihedla ayikaphumi engqondweni yakhe. Uthi kuye ukhetho lwalonyaka oluthathekisa abaningi lufana nje lento engekho.
Mina angikaze ngivote empilweni yami since kwashona ubaba. Angikaze ngivote because ngiseselali inzondo engaphakathi kwami ukuthi ngikhetha abani, ngikhetha umuntu owabulala abazali bami ukuthi kaqhubekele phambili ejabula ngihambe kumbe ngiye ralini ngiyokwenza izilogani. Hayi,
umnumzana Colin Ndebele yena ukhulele eSt Joseph eKezi. Lindawo iseduze kakhulu lomgodi weBhalakwe lapho okwaphoselwa khona izinkulungwane zabantu kuhlanganiswa izidumbu zabafileyo labantu abaphilayo. Laye ke uthi ukuqhubeka kusethulwa ukhetho sengathi akwenzakalanga lutho akusizi.
Noma ukhetho lungaba khona abantu bazovota ngoba vele bavotela izisu njalo abanye vele sebevota ngokwesaba bazohamba lezana iPF. Kodwa kusalayo ukuthi into leyana phakathi kwabo ikhona ayikapheli until iyazehlelwa phansi yakhulunywa ukukhuluma ukuthi kwenziwani kumbe abantu bayakwazi ukuthi bakhulume ukuthi basizwa kanjani. Angiboni ukuthi mina ukhethe lo ndu basiza ngani abantu.
Nkosazana Sibanda uthi emangweni wakibo baningi abayizigoga abanye eziphofu kanti iningi zintandane konke lokhu okwabangelwa nguyenalo uhulumende othi baphatheke ekhethweni. Uthi okubaziswa ubuhlungu ukuthi lanxa befuna ukungcwaba izihlobo zabo ezabulawayo ngesizotha babanjwa ngamandla ukuthi babhale ukuthi zafa ngesikhathi kulwisana abahlamuke bezipra lamabutho kahulumende okuyinto athi ngeke ayenze ngoba ngamanga aluhlaza tshoko.
Ma ungathatha iplastic uyithontisele kuma private parts omuntu ongumama uthi i crossfire mayishonile. Ma uthatha umntwana umfake ngigeni umgiga kuthiwa kagigwe i crossfire. Ma uhlaba umuntu ngebayonet uyibiza crossfire yini le? Why bengavumi ukuthi bona bakwenza lokho nje baxolise ma kulokuxolisa.
Abanye ke bakhala ngokuthi uvele kunzima kakhulu ukuphatheka kulolu khetho ngoba imizi labazali batshiswa lencwadi zonke ezidingakalayo ukuthi bathole incwadi zokuzalwa okwabangela ukuthi beze eGoli bengelangijoloba iphetshana kuze kube lamhlanje. Melestudio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Impahla intengo yempahla ezitolo ayisakhweli mahlayana njengalokhu okuke kwenzakala kunyanga ezimbalwa ezedluleyo. Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba isithi nguye obangela ukuthi intengo le yehle, umkhokheli wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bezothengisa ekhaya, i-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru uthi lawa ngamanga aluhlaza joko.
Singathi iyehlile kancane imthengo kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu ngiyoyenza ukuthi imthengo yehle, but ukuflanda kwempahla kwezinto ezibuya eZimbabwe from outside yiko kuyenzayo ukuthi imthengo iye phansi kancane. So abantu bahambisa impahla eningi kakhulu eZimbabwe, so yinto eyenzayo ukuthi sigcine ama price siwaya phansi kancane.
Okwakuthi nxa wena ukhangele ubona ungani inani lempahla ikakhulu ama grocery athunyezwa ivele eSouth Africa esiya eZimbabwe seliyehlile yini?
Likwele kakhulu. That's why imithengo seya phansi kancane ngoba abantu sebethenga outside the country. O lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena, okusimazulwayo kuyasimagulwa. Abantu bayasimazula izinto ngoba kune-SI-64. So izinto sezizinenge kakhulu zifladile eZimbabwe. So ma umuntu edayisa ama-grocery sokufanele ukuthi ayehlise imithengo ngoba lezi zinto sezinenge kakhulu ekhaya.
Wona amalunga enu athini ngokwenzakalayo ikakhulu nxa sikhangele ukubana eZimbabwe kulokho kulenhlupho eziningi ikakhulu ukuselakala kwemali lokunye okunjalo, bathini nxa likhuluma labo khona?
Sebejwayele amalunga ethu, thina sebejwayele, sebele indlela zabo zokuthengisa, bayakwazi bathengisa njani plus imali bayithola njani. Vele ma kunama-charges awafakwayo phezulu, umuntu engathenga ne-eco cash bona bafaka imali phezulu ukuthi hayi uthenga nge-eco cash so kufanele ufake le imali, ngoba bayakwazi nabo ukuthi masebefuna ama-rands or amapula noma mali eyangaphandle, imali impi eyangaphandle. So kuzofanele bafake nabo imali ephezulu ukuze bazuze i-cash. So sebejwayele, siyakhona vele bayijwayele abantu.
Ubona abangena emsebenzini wona lo okuthenga impahla e-South Africa khona ngapho besiyathengisa eZimbabwe, baningi yini kumbe inani labo seliyehlile?
Baningi kakhulu and inamba yakhona ikhwela everyday ngoba akula msebenzi eZimbabwe. Abaphelelwa ngomsebenzi umsebenzi okhona i-cross border yothenga uphinde yodayisa eZimbabwe. So sebebaningi kakhulu, that's why impahla ama-grocery sewesladile eZimbabwe because la bantu sebebaningi kakhulu. Wonke umuntu sewe-cross border sebethenga bethengisa.
Okuthengiswa kakhulu ngabantu kuyini? Sizwa kuthiwa bakhona abanye sebethengisa okunjengotshwala. Kukhona okunye yini okukhanisa ukuthengiswa ngabantu okuningi?
Ye, kukhona izinto ezinjengama washing powder, izinto ezinjengama amafutha okuphekisa, amafutha okugcoba. Abantu bayathenga bayathengisa, plus banako ukuthi baze nama super amabhiya lawana, ama-super ichibuku leyana bazoyidayisa la, baphinde bathathe even amabhiya ama-castor light ayathengwa kakhulu eZimbabwe. I-castor light yase-South Africa bayayithenga kakhulu bayetekise eZimbabwe ngoba yase-Zimbabwe bathi ama-customer kawayithanda. So izinye zezinto ezithengiswayo eZimbabwe bazithatha ngaphandle kwelisha.
Lo-ke ngumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bezothengisa ekhaya e-International Cross Borders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso emela abaphila ngemisebenzi yezandla egoqela ukweluka ingcebethu okulungisa izithombe lezitsha lokunye eZimbabwe Applied Arts and Crafts Association ithi ibhekane lenkinga yendawo zokuthengisela ngesikhathi lizwe libhekane lokusilela kwezethekeleli. Okunengi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Ngesikhathi ilizwe libhekana lokusilela kwemisebenzi, iningi labantu ligcina liphila ngokuthengisa, lisebenzisa le ndlela ezitshiyeneyo ukuthengisela ezitaladeni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Applied Arts and Crafts Association, umnumzana John Custom, uthi amalunga akhe abhekana lenkinga ekuthengiseni impahla yawo njengabanye bonke asebephila ngokuthengisela ezitaladeni.
The major challenge that we're facing is the inavailability of tourists.
Inkinga ekulu ukusilela kwezethekeleli ezizo ezithenga esikulungisayo kunye lokusilela kwendawo yokusebenza. Sicela umasipala wedolobha leHarare ukuba asivulele imikambo engezelelweyo kuleyo ekhona ikakhulu kundawo ezifikela abantu abaningi.
Uthi imisebenzi enje iphilisa abantu abaningi okuthi kuqakathekile ukuba omasipala bevule indawo emela bona ukuze bethengisele kizo kungela nkinga. Umnumzana Witness Marunze olungisa impahla yesintu uthi ugcina ebhoda ngedolobha ethengisa impahla yakhe ngoba kungela ngenye indlela njalo edinga ukuphathiswa ngemali.
We are not having capital to make more staff.
Esikufunayo kakhulu usekelo lwemali lokuba sithuthukise imisebenzi yethu, sithengisa futhi kululekile kungela abasalisa ukuthengisela esikulungisayo.
Umasipala wedolobha leHarare uthi ubhekana nodubo lwabantu abathengisela kundawana yonke Santando bethengisa yonke into kukhucela le mithi yesintu eminye yayo ingaba yingozi kumpilakahle yabantu. Ethi uZulu kumele ethengisele endaweni ezilungiselelwe lomsebenzi ezigoqela imbare, Highfield, Machipisa lezinye. Kodwa abaqhuba limsebenzi bathi indawo ezinje aziseneli. Unkosikazi Laiza Dube olungisa amabhatiki uthi noma uhulumende elungisa ezomnotho ehuga abaphandle kwelizwe izethekeli abazifuna kangaka azikabonakali zifika kulele.
Asikaboni inguquko kangako izethekeleli lokhu ziselela sibili singazi kwela kusasa mhlawumbe kungaguquka isiphathi sekumsebenzi wethu.
Ingcishi zithi umumo wezethekeleli ungengezelela ngemva kokhetho lwalonyaka. Zesithi kuqakathekile ukuba amazwe asakhulayo esekele imisebenzi enje ngemali. Inhlolisizo yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-UNESCO iveza ukuba imisebenzi yokuzenzela iletha inzuzo yamabhiliyoni amakhulu edlula amabili amadola $250 billion. Ivula imisebenzi efika kuzigidi phose ezingamashumi amathathu 29.5 million emhlabeni jikelele. Imele Studio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Esinye isikhwicamfundo ekolejini yaphezulu e-University of Botswana eGaborone sesilobe iphepha elikhuluma ngendubo abesifazane ababhekana lazo bebanjwa ngamandla yisimo somnotho ukuthi bathenjiswe imisebenzi engekho emazweni aphetsheya kolwandle afana leKuwait. UDokotela Teresa Galvin waloba kabanzi ngokuhamba kwabomama beZimbabwe abangamakhulu amabili besithi sebethole imisebenzi eKuwait kanti baqilibezelwe. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
UDokotela Galvin ukhangele kakhulu imisebenzi yenziwa ngabantu bokuza kanye lokuthathwa kwabantu besiwa kwamanye amazwe ngendlela zokubaxila ngaphansi kwephepha aliloba alipha isihloko esithi Migrant Labor and Human Trafficking, The Case of Zimbabwean Women in Kuwait. UGalvin uchwayisisa ubudlelwano obukhona phakathi kokungami kahle kwezomnotho kanye lokugxila kwabantu bethenjiswa imisebenzi ikakhulu emazweni. Kulabesifazane abeZimbabwe abafika amakhulu amabili abathenjiswa imisebenzi eKuwait kodwa bazithola sebephakathi kwengxaki ngomnyaka ka-2016. Abesifazane laba bahlawula imali bebhadalela amavisa kuKuwait kodwa ekufikeni bathola ukuthi akula msebenzi abayibikelweyo baqala ukuhlukunyezwa lokuphathwa njengezigqili abanye bebanjwa ngamandla okuthengisa ucansi. UGalvin uthi noma nje abantu beZimbabwe baphuma elizweni besiyadinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe kwaqala ngesikhathi umumo ubhidlika icele lokuthi abantu laba baphathwa njani bangaphuma phandle kazange likhanyelwe ngaphambi kokuba omama laba bayebhekana lobunzima eKuwait. Okutholwe nguGalvin kusekelwe ngabanye abeZimbabwe abafana lonkosikazi Edith Ndlovu abathi isihloko lesi sicakathekile ukuthi sihlanjwe kakhulu kukhanyelwe amalungelo esifazane.
Ngicelisa uvule kakhulu amehlo njalo liqhakatheke kakhulu kakhulu ngesikhathi omama beZimbabwe behluphekile ngenxa ye ndaba yomnotho welizwe behamba lapha lalapha besiyadinga umsebenzi. So kuyenza abantu balimuke into eziyingozi ikakhulu lokho esithi human trafficking.
Omunye unkosazana Sithembile Banda layo uyalamukela iphepha lika Dr. Galvin esithi ziningi izifundo eziphuma kilo.
Lokhu isibonakele sokuthi ama challenges emali amakhulu okungakanani eZimbabwe nxa abantu bengathatha amathuba a risk njengalawo. Ikakhulu ukuthi babhadale eyabo imali ukuthi baye khona. And kuwesi futhi ukuthi ngomama and siyazi ukuthi omama baba vulnerable njalo bangaba exposed to abuse efana le rap. So lo doctor we University of Botswana akwenzileyo siyakubuka kakhulu njalo siyanida ukuthi abe khona ama researches.
Egcizelela amazwi kaGalvin uMzana Rodwell Moyo uthi udaba lwe-human trafficking lukhulu, kungakho kumele kuhlazisiswe ukuthi abantu bangaphathiswa njani bengakaweli engxakini.
Kuyinto eyenzakala malanga wonke, sikuthi kwenzakala ngo-2016 bagcina khona lapho, kwenzakala malanga wonke kuze kwela khathesi. So kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu belukhangelisise lolu daba beprotekthe kakhulu abomama labantwana ngoba ngabantu abavulnerable kakhulu. Wonke umuntu othrafikayo ukhangelele kubo. Abantwana abancane abasakhulayo bafika basebenzise njengama-sex workers, labo mama labo babasebenzisa ngendlela efanayo.
Ekuphetheni iphepha lakhe uDr. Galvin uthi kumgceke uthi omama labo bayibhekana lengxaki ezitshengisa ukuthi babethunjiwe bengananzeleli ngokuthenjiswa imisebenzi yezindlini eQuad. UGalvin uncome indlela uhulumende weZimbabwe aphanga adingela omama laba usizo ukuthi baphindele ekhaya ngokutshetsha. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuvunyezwa kokulinywa kwesidakamizwa imbanje kumbe insango nguhulumende kulinyathelo elilungileyo njalo kuzosiza kakhulu labo abalungisa imithi eyelapha izifo ezehlukeneyo. Kodwa lezi ngcwethi zithi ukusetshenziswa kwembanje kwezokuzijabulisa khona kuyingozi enkulu kumpilakahle kaZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uDr. Evans Masitara, uthi belivele selisalele muva eZimbabwe kwezokuvunyelwa kokulinywa kwembanje njengoba amanye amazwe kade aqala ukukwenza lokho ngemva kokunanzelela ukuba ingumuthi owelapha izifo ezehlukeneyo. Lanxa uZulu weZimbabwe esemukela inyathelo likahulumende lokuvumela ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukulungiswa kwemithi elizweni, ukhuthaza iziphathamandla ukuba zibeke imithetho leziqondiso ezilukhuni ukwenqabela ukusetshenziswa kwayo ngendlela engalunganga. Unkosazana Sithabile Dladla ngowesifazane osesemutsha othi ubesazi impela ukuba imbanje kungumuthi olakho ukusiza abalezifo ezijiyeneyo njalo uyalamukela ngenjabulo lelinyathelo likahulumende.
Imbanje zona ziyanceda ikakhulu ekulapheni imikhuhlane enjengabo asthma, okensa. Ngake ngathi ukuxoxaxoxa labanye ontanga bekhuluma ngama-benefits awembanje ngenxa yokuthi abanye babesebenzisa imbanje kompani ekusebenziseni babekhuluma ukuthi yindaba beyisebenzisa. Yamanye amankazana bathi impande zembanje ungaziwomisa ubusuzihlanganisa noma le-vaseline kuyakhulisa inwele.
Kodwa uthi kumele kubekwe imithetho elukhuni enqabela ukungasetshenziswa kuhle kwazo.
Kwelinye iside ngibona ngani akukho right, sosinqumo esingathi singasithakazelela ngenxa yokuthi ontanga bona basoze basebenzisa imbanje ngokufaneleyo, bona bazayi-abuser.
Umnumzana Solomon Ndiweni wasechabalala kobulawayo uthi uyalincoma laye lelinyathelo eselithethwe nguhulumende ngoba lizosiza kakhulu ekulungisweni kwemithi eZimbabwe lanxa yena ubengazi ukuba ingumuthi.
Into engibona ngani nxa beqinisile ukuthi imba nje ziyelapha kungabe into eqhakathekileyo kakhulu ngoba sikhangela ukuthi ilizwe lethu alila isibhedlela zila mithi ekwanileyo ngenye indlela into engabe lokhu engakwanisa ukuphakamisela ezempilakahle kuleli lizwe.
Akwesabelayo uNdiweni kubana uhulumende engaphetha esefaka imithetho ezokuba ngumgoqo kwezokulinywa kwalesi silimo.
Ingabona ukuthi esingathi ama-conditions akhona ukuthi kumele be-register, kumele bebhadale imali eningi kakhulu, into engakhona ukubisela emuva inyathelo naleli lithethwe nguhulumende.
Umnumzana Henry Mateo uthi akalemukeli leli nyathelo elithethwe nguhulumende ebona lizokuba yingozi kuZulu.
Abantu abaningi bayakwazi ukuthi imbanje iyayenza ukuthi umuntu adakwe. So lokho ukuthi imbanje izaba ilungisa imithi, hayi lokho akutsho lutho.
UMateo uthi akwesabayo yikuba kuzaba iziphathamandla zikahulumende ezothola incwadi zokuzivumela ukulima imbanje.
Uhulumende wethu lapha eZimbabwe izinto vele kaziko organized, zilobugebengu phakathi. Abantu kumele bakwazi ukuthi abantu abayenzi ukuthi umthetho lo ube khona ube ukuthi imbanje zilinywe kusemthethweni labo bafuna ukuyenza ibhizimusi.
Ngaphansi komthetho osanda kubekwa we-Statutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicines and Scientific Use Regulations, uhulumende uvumele ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Ukuze ingaze yasetshenziswa ngendlela engayisiyo, umphathintambo wezempilakahle nguye ozoba lamandla wokutholisa amalayisensi kulabo abafisa ukulima lesi silimo. Ofisa ukuzolima imbanje kuzomele ahlawule inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola $50,000 ukuthi athole imvumo yokulima lesi silimo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inono lakwethu ngudila dila ke lo esipha ingoma emnandi kakhulu ethi ngizobachaya isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani, uMongameli Mason Mnangagwa uthi ingxaki ezihlasele ukhetho lwama-primaries yizikhubeko nje kuphela ezitshengisa intando kaZulu ekubandla leZANU-PF. Ababulawela izihlobo ngesikhathi segugurawundi bathi ngeke baphatheke ekhethweni kungakabi lokuxolelana. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Igama ngo Chris Gande.